Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesibili mhla ka 23 kuNhlangula 2020 nguNtungameli Nkomo. Endabeni zekuseni lamhlanje
awuna testing eyenzakala ebantwini, into zonke ezenziwayo ngama basics.
Kulabantu abangamachumi amavili lantathu abatholakale belomkhuhlane we-coronavirus izolo, okubangele ukuthi inani lasebebanjwe isifo lesi eZimbabwe likwele liye ku-512.
Sibone ama-pictures amathize abantu bebanjwa ngamandla ukuthi behlinzeke inyoka, behlinze izinja.
Inhlanganiso yeZCTU ithi uhulumende kumele aphathe abaqhathi bakwele China abahlukuluza izisebenzi ezimnyama ngesandla esilukhuni. Uhulumende ulandula ukuthi isiphathamandla senkampani yeDrugs International esibikwa silobudlelwano lemuli kamongameli Mnangagwa sile diplomatic passport. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kulabantu abangamachumi amabili lantathu 23 ababanje umkhuhlane we-coronavirus izolo. Lokhu kubangele ukuthi inani lasebefunyenwe belomkhuhlane lo eZimbabwe likhuphuke lisuka ku-489 liye ku-512. Ugatsha lwezempilakahle luthi phakathi kwababanjwe umkhuhlane lo izolo laba abangamachumi amabili lanye ngabavele kwele South Africa, kuthi ababili kuphela ngabawuthole eZimbabwe. Asebefile balokhu beyisithupha, kuthi asebesindile kulomkhuhlane bona balokhu bengamachumi ayisithupha lane 64. Inani labantu ababanjwa lomkhuhlane kulezi nsuku likhuphuka mihla ngemihla, njalo abanengi babo ngabavela kwele South Africa. Idolobho leHarare yilo elikhokhelayo ngabantu abangu-184 asebebanjwe i-coronavirus, lilandelwa ngelakobulawayo elile-64 kuzobuya iMasingo ele-53. Kuzinga lesine khona kule Mashonaland East ele-47, ilandelwa isabelo seMathebeleland South esilabantu abangu-46. Kodwa izakamizi zithi inani labalomkhuhlane lo kulesi sigaba lingaba liphezu kwaleli elikhulunywa nguhulumende. Sixoxe lomeli weMathebeleland South edale lephalamende uNkosazana Lindiwe Maphosa, yena othi indlala yenza umumo we-coronavirus ube mubi ngamandla.
Into yenza kube nzima kakhulu, ngikhuluma ngesigabeni sendlala, abantu bathwele nzima. Okwenza kube nzima kakhulu, uzavumelana nami ukuthi abantu abaningi abasuka emakhaya eMathebeleland South especially ontanga ngabantu abaphila ngokuzisebenzela, okunjengokuthengisa emigwaqweni, okunjengokuthawutha sibili, abanye sebakuthatha bakwenza umsebenzi kunjengoba imisebenzi ingatholakali. Kodwa ngomumo okhona kathe abakwanisi ukuthi baye emgwaqweni, abakwanisi ukuthi baye ngapi. Egangeni wakhona laba abasibathi ngama gold panners bagijinyiswa njalo nje. So umusuke ube nzima ukuthi bonaba abathenjiwe ukuthi bazancedise emakhaya, labo kabakwanisi ukuthi besebenze ngenxa yomumo lo esikuwowe lockdown.
Lona igcikwane lele eselikhathazile umhlaba jikelele le COVID-19 linjani eMath South?
igciwani leli le COVID angeke ngitsho sibili ukuthi ngathi liyakhwela kumbe liyehla eMath South ngoba ngingatholanga ama statistics ayiwo angasitshelwa ukuthi uhamba njani kodwa ekulaleleni hayi bengingakezwa ukukhwela kalo okunye njalo okwenza ukubana singabikwazi ukuthi igciwani leli likhwela kangakanani yingoba yakho noku ukuthi akula testing eyenzakala ebantwini into zonke ezenziwayo ngama basics nje so umuntu kwesikhathi uyabe kuphekelwe i-temperature kukhanya ngani nje ukuchisa wokuchisa kanti engxenye umuntu legciwane ngangihlekisa abantu ngithi umkhuhlane lokwesikhathi usibamba uzuziphelile singazange sibe kwazi sesizibilisela amalemoni sanatha sayenza okunye kwaphela so singeke satsho sibili ukuthi likhwela okunganani ngenxa yokuthi yona i-screening yakhona le-testing yiyo engani iyahlupha esikuzwayo kuphela yikhona ukuthi laba babuyayo abasuka kwamanye amazwe yibo abangani babanjwa kakhulu belomkhuhlane lo kodwa bona thina sivele sikhona apha kuthiwa kasila ngenxa yokuthi akula muntu nje ositestayo
manje zikhona na izakhamizi ezithola ukudla kunhlanganiso eziphathisa ngoncedo
ngithe nje ngibuza kwamanye kwezinye indawo ezinjengebulilima ngizwe kuthiwa i-social welfare le-Oxfam yizo ezincedisa ngokudla but i-social welfare ngizwe kuthiwa inika umumbu wodwa kodwa u-Oxfam uyinika labo binzi lamafutha kodwa-ke sonke kumele siyavumelana ukuthi khona lezi zinto azingeke zifinyelele emuntwini wonke singakhangela even indle la okubhalwa ngayo abantu bakhona abathola ukudla sizwile imikhosi abantu bekhala isikhathi sonke even ungabi lemikhuhlane indlela okubhalwa ngayo ilobandlululo ikakhulu kwesinye isikhathi kubandlululwana ngamabandla kwesinye isikhathi kubandlulwana ngokuthiwe wena abantwana bakho basethawuni kodwa ethawuni kwakhona kungelanto abayenzayo njengalokhu engikuchasise phezulu so siyazibonga inhlanganiso lezi lazo ezilethe ukudla kodwa kakufinyelele emuntwini wonke abantu basendlaleni abantu bayadubeka emaphandleni eMath South.
Unkosazana Lindiwe Maphosa umela isabelo seMathebeleland South edalele eParliamente njalo ngwebandla leMDC Alliance. Ubexoxa ecingweni lo Chris Gande weStudio 7. Inhlanganiso emela izisebenzi ezCTU ithi uhulumende kumele aqinise isandla ajezise abaqhathi abayizizalwane zakweleChina abahlukuluza izisebenzi zabo ezingabantu abansundu elizweni. Inkuthazo leyilandela ukudutshulwa kwezisebenzi ezimbili ngumnikazi womunye umgodi wegolide odabuka kweleChina eGweru ngesonto. Isizalwane sakweleChina lesi uZhang Zhuwen udubule walimaza izisebenzi zakhe umnumzana Wendy Chikwaira lo Kennedy Tichawona ngemva kokuba bembuze ngodaba lweholo labo. Isehlakalo lesi sithukuthelise abantu abanengi ababone umsolwa edubula ababili laba kuvidiyo ethethwe ngezinye izisebenzi. Umsolwa ubotshiwe wetheswa icala lokuzama ukubulala. I-ZCTU ithi okudanisayo yikuthi zinengi izisebenzi zeZimbabwe ezitshona zihlukuluzwa ngabaqatshi abadabuka kweleChina kodwa uhulumende engenzi lutho. Isigodlo sakweleChina eZimbabwe sona sithi sisekela imizamo yokuphenya isehlakalo lesi. Sixoxelo nobhala jikelele weZCTU umnumzana Jafet Moyo.
Sokule mbiko eminingi sibili ku Ministry of Labour kumbe kuhulumende echoyo ukuthi izizalwane zeZimbabwe zithwele nzima kuma construction companies kulalabo ngaba ngabe mining lalabo abangaba betshaya izitina ikakhulu lapho sibabona khona be egcwele phela labo abama China la koku commerce sibone ama pictures amathize abantu bebanja ngamandla ukuthi behlinzeke inyoka ebehlinze izinja bebanja lucuku uhulumende uyakwazi okungani nje kuyasiphica ikuthi kungani uhulumende ungani usuka kodola amadolo nxa kubuya ezizalweni zeChina nxa kukhulunywa ngama Chinese uhulumende usuka abe buthakathaka asikwazi ukuthi kubangelwa kuyini kodwa ngokubona kwethu sibona ukuthi imithetho okufanele ilandelwe singathi enforcement nxa sekufika kuzizalwane zeChina uhulumende kukhanya hayi kathandi ukuthi izizalwane zeChina zibe ngalabana abangabotshwa ngumthetho.
Kuyini elifuna uhulumende akwenze?
Sithanda ukuthi abaqhatshi gababanjwe okufana nayo. Umthetho kawukhangele nje kungazokukhangelwa ukuthi ungumhlobo bani, ukukhangela ukuthi wenzeni. So esikukhangele ukuthi uhulumende nxa enforce ke umthetho kuma inspections kuma companies athize angaze wakhangela ukuthi company yesizolane esiphuma kuphi akhangele ukuthi kwenziweni. So yikho esikukhuthazayo kuhulumende ukuthi abambeke abaqhatshi ngokufana nayo umthetho silawo okuswelakalayo i-enforcement kumbe ukuthi ulandelo lowo mthetho sibona ngani nxa sokubuya kuma China hayi uhulumende ungani ukagodola amadolo yikho esikukhangeleleyo ukuthi uhulumende akwenze abambe abantu ngokufana nayo njalo kufanele sibone ukuthi izizwalane zeZimbabwe ke ziyavikelwa ke kulabo ababuya le mali zabo beinvestor kabahlonipheke umthetho welizwe okhona yikho esikukhangeleyo.
Umnumzana Japhet Moyo ngunobhala jikelele wenhlanganiso yeZCTU ubexoxa ecingweni leStudio 7 eseHarare. Kunjalo nje isiphathamandla senhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni i-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe unkosikazi Sheila Chisirimunu yena obotshwe izolo uzamiswa emthethwandaba wemasingo namuhla. Setheswa icala lokuqoqa ukutshengisela kwababalisi izolo engazisanga amapholisa. Ababalisi laba batshengisele bekhonona ngeholo eliphansi. Ababili njalo ababotshelwe ukupha abafundi amaphetshana abhalwe ukuthi abesifazana be-MDC Alliance abagoqela uJoana Mamombe kumele bakhululwe labo bazamiswa enkantolo kamantshi eChinoyi namuhla. Ababili laba ngumsekeli kamkhokheli weZinasu uFaustina Madava loLionel Shayahamba. Abasolwa bonke laba bamelwa iZimbabwe Lawyers for Human Rights.
Yebo yebo yebo, mthwakazi omuhle, liyanxuswa ukungena kuhlelo lwabatsha olwe The Connection. Namhla kuhlelo siqhubekela phambili sixoxa ngesifo se-coronavirus. Sikhangela ikakhulu ukukhuphuka kwenani labantu abasebebanjwe belalesi sifo eZimbabwe. Siyathinta njalo ingxoxo eqhutshwa elizweni yokuguqula isisekelo sombuso welizwe, i-Amendment Bill No. 2. Asihlanganeni lami uMike Gove khonapha ku-Studio 7 ngo-8 ntambama.
Umphathi ntambo obona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe umnumzana Sibusiso Moyo uthi kungamanga ukuthi isiphathamandla senkampani yeDrugs International umnumzana Delish Nguaya yena obotshwe ngeviki edluleyo ule passport ephiwa iziphathamandla zikahulumende kumbe abantu abaqakathekileyo abenza umsebenzi welizwe i-diplomatic passport. Embikweni awethu leizolo umoyo uthenxa kuliqiniso unguwaya wayithola ngokungekho emthethweni lipassport. Unguwaya usesitokisini sikhuluma nje ngemva kokubotshelwa ukuqambela uhulumende amanga ukuthi iDrugs International yinkampani elungisa amaphilisi okwabangela ukuthi iphiwe umsebenzi wokudingela ilizwe okokusebenzisa ukuvikela umkhuhlane we-coronavirus lamanye amaphilisi achiyeneyo. Inkampani le yayizabhadalwa imali engange-$60 million. Unguwaya ubikwa elobudlelwano lemuli kamongameli Emmerson Mnangagwa lanxa nje indodana kaMnangagwa imphika. Imifanekiso eyathathwa kumalanga achiyeneyo edindwe inkundla yeZim Live iveza unguwaya elamawele kaMnangagwa uCollins loShawn. Inkampani yeDrugs International yathenga amamaski achipileyo yawathengisela uhulumende nge-$1 million. Le yinto eyacunula abantu abanengi bahlokoma kwasokuphuma lonke iqiniso ngalenkampani lobudlelwano bayo lohulumende. Sibuze ingcwethi kwezombusazwe umnumzana efidlela Ncube ukuthi uthini ngamazwi kamoyo.
Akumangalisi ukuthi alandule uminister uMoyo ngokuba vele uhulumende weZimbabwe uyalandula izinto ezijika kusasa zibonakala ziliqiniso. Sekuvela ubufakazi bokuthi lokho akade kuphika yilo iqiniso. Sesakujwayela lokho imibiko nemibiko usuku ngosuku ivela iphike ivela iphike kube sekuvela phambili ukuthi khona lokho akade kuphika uhulumende kuliqiniso. Ngakho ke ngeke kusimangalise kusasa nxa ngabe kuvela ukuthi lokho okukhulunywayo ukuthi le diplomatic passport kuliqiniso vele.
Umoyo uthi unguwaya kalayo i diplomatic passport kodwa aphinde njalo athi nxa elayo wayithola ngaphandle komthetho. Kungenzeka yini ukuthi ngempela ulayo?
Yebo, ngendlela asondelelene ngakhona lo hulumende lalabo ababusayo umnumzana lo kusengenzeka ukuthi ulayo i-diplomatic passport angabe ithole ngendlela kahulumende ngendlela efaneleyo ngalesi sikhathi esamanje sekubusa uMnangagwa kumbe ngalesi sikhathi kubusa uMgabe kumbe angabe ithole ngendlela nalevel abaphila ngayo eyobugebengu kodwa ngendlela vela seduzane kakhulu kulabo ababusayo kufanele ukuthi kungaba liqiniso ukuthi ulayo ndlela thile ayithole ngandlela thile yona i-diplomatic passport.
UMnangagwa yena watshela abantu ukuthi iDrugs International yayisidonethe izinto zokusebenzisa ukuzivikela ku-coronavirus ezingena ku-$60 million kodwa iqiniso ngelokuthi uhulumende wayezabhadala i-$60 million kwakungela donation eyayizavela ku-Drugs International. Uthini ngalokho?
Ilizwe latshelwa amanga aluhlaza tshoko ngabantu abadala batshela abantu ukuthi inkampani iza donator kanti inkampani iza bhadalwa ngabantu beZimbabwe imali yonke leyo. Khona lokhu kodwa nje ube beseselizweni elisebenza ngendlela efaneleyo bekufanele ukuthi laba uhulumende ubeyakuwa ubeyadili kuhulumende bebeyaresigna kubizwa ama-election ayisiphangephange ukuze kungene uhulumende obusa ngendlela efaneleyo ohlonipha umthetho ohlonipha amalungelo abantu.
UMnumzana Efidlela Ncube uhlaziya ezombusazwe sixoxela ekubulawayo. Selikubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leChronicle lithi kulabongi besibhedlela sempilo kobulawayo abalitshumi lantathu asebebanjwe umkhuhlane we-coronavirus. iphephandaba linye lithi njalo owayengukhomanda wezipra umnumzana Stanley Nleya obhubhe ngeviki edluleyo uvaleliswe ngumteni wakhe labantu wakhe lanelabo komasendo ePlumtree izolo. Unleya uzabekwa kusasa eNational Heroes Acre eHarare. Soko isikati senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Salibonani, salibonani muli eZimbabwe. Linjani? Ya, ngilizwile izolo laphana likhuluma ngendaba kaObadiah Moyo, indaba ye-corruption. I-corruption isibulele ilizwe leZimbabwe. Ungezwa kuthiwa kulamazwe a-corrupt, akula lizwe elile-corruption njengelizwe leZimbabwe. Nxa kuyikubopha kumele kuqala ukubotshwa yena umnangagongo wakhe ngoba abadala bathi inhlanzi iqala ukubola ekhanda. Lingakhangela indaba kaMoyo ethenda isukela emulini kababa uMgaba. Oh, nyaliqwayisa abantwana beZimbabwe. Lonke lilaleleyo ngalesi sikhathi. Nxa likhetha ubukhokheli, khangelana sivulene amehlo sibone. UMnangagwa wakhipha uMgaba esithi umkhuphela amasela esemgombolozele. Semubantu abasebegombolozele uMgaba, yibo asebehambe bayagomba uMnangagwa futhi. Ende banecorruption edlula ekaMgaba. Oh, abantwana beZimbabwe, sahlupheka thina elizweni leZimbabwe. Asazi ukuthi singenza njani. Kodwa nyalicela hlabezulu nyalicela abantwana besilobela bantwana beZimbabwe yonke vulana mehlo ngasisiye emavotini 2023 asikhiphenini doti leye khona ekhokhelwa ubaba uMnangagwa sifake ubaba uChamisa MTC Alliance phambili MTC Alliance Chamisa chete chete ngompofu lwano okhulumayo ukhona phana esilobela yika ngikhuluma ngkhona.
Ngiyabingelela nami ku Studio 7, ngibingelela bonke abasakazi be Studio 7. Kodwa nginamazwi amaningi nje, just ngizama ukuqondisa abantu bakithi, abantu basesindebeleni ukuthi kungani belahleka bevotelana namashona uze sebemela uMakhupha sebesithi hey uMakhupha ungumthengisi, hey uMakhupha usejoin izano sesithengisa. Akukho ukuthengisa, akulanto njalo ukuthi uyathengisa. UMakhupha uzama ukuqoqa isizwe sikaMthwakazi ukuthi sibe ndawonye. Manje abantu bakithi angazi ukuthi izano le bayizwani, bayithanda okubi, vele abafuna ukuzwa lutho nje ngezano. Abayekele abantu bezano, abantu bezano ngababulali, babulala isizwe esiningi sikaMthwakazi. Ababoni ngani kuyini okubehlulayo ukuthi bakunanzelele konke kunalokho ukuthi yeyi laba abantu laba basiqeda abafowethu abo nabodadewethu bafa bebulawa izano. Still nalamhlanje lokho ebenamathele kuyizano, liyangazi ukuthi izano yabadlisana. Hhayi, okhulumayo Inoki Ngwenya, ngisaleni kahle.
Libingelela yonke inzalo yeZimbabwe kanye labasakazi bami oGibbs Dube labo bonke nje abaka Studio 7. Lina eliseBotswana, elise South Africa, ngiyalixwayisa bakithi sihlobo zami singabalekini kuma quarantine centers ngoba impilo okwenzakala ukuthi nxa ubaleka uhamba uhlanyela, nxa sithi utholakale ulegcikwane lela uhamba uhlanyela yonke indawo ubulala, useyafika ekhaya ufika ubulala futhi abanye bakho. So okuqakathekileyo sihlobo zami, asemukeleni isimo sona lesi esiyiso sona. Nxa ubanjiwe ungena ku-quarantine, u-quarantine lawe uzaphuma uyaphepha kulesi sifo ngoba umlimi ukhona. Hathi uhamba uspreada everywhere, usanikeza labantwana abangela macala, kakhulu kakhulu kulaba abasuke eButswana ne-South Africa. Please, please, please lingabaleki, yemukelani isimo yiso sikhona ngalesi sikhathi ngalezi nsuku futhi.
Salibonani, salibonani basakazi be Studio 7. Nampo ke sebabona abantu lapho phela bayachengisela phela everyday lapho ama nurse nampo bayachengisela phela. Kababotshwe phela labo sibabona bebotshwe phela njengomama laba be MTC ababotshwa ngenxa yokuchengisela phela. Eh? Kato hamba njani vela uzisengi phela ukuthi kuyini ohamba. Abantu laba bayatarget abantu be MTC uhamba njani vele. Izano vela kayipume vela asifuni vele. How?
Abalaleli be Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Inhlanganiso ye-World Health Organization sixwayise abakhokeli bamazwe omhlaba ukuthi bengangenisi ezombusazwe kudaba lokulwisana lomkhuhlane we-coronavirus kodwa bebambane. Kule nkalakatha yeyezi lothuli olusuke enkangala yeSahara enyakatho yezwekazi leAfrika eselembe seamazwe asezihlengene. Iyezi leli lilubhekise kweleMelika. Sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Uyaqhubeka umkhankaso wokukhuthaza ozancintisa kukhetho lukamongameli emele ibandla eliphikisayo lamademokrasi ngolwezi umnumzana Joe Biden ukuthi akhethe umuntu onsundu ukuthi abe ngumsekeli wakhe. UBiden sowazisa ukuthi uzakhetha umuntu wesifazana kodwa ngemva kokutshengisela phezu kokubulawa mahlayana kwabantu abansundu ngamapholisa amhlophe eMelika. Abebandla lakhe abaningi bathi kumele owesifazana lo abe ngonsundu. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala khona pha eMelika umnumzana Denmoyo.
I think ungaba into enhle ukuthi uJoe Biden enze khona lokho, and I think kungaba igood gesture enhle kakhulu ebantwini abamnyama ukuthi lo muntu wesifazane uBiden afuna abe nguvice president wakhe kube ngumuntu omnyama. So sikulindile lokho, lathi siyakusupporta, and la kuma platform amaningi hlukeneyo siyayiphusha leyo agenda ukuthi kube njalo.
Alubana umnumzana Biden ethe wakucela ukubana umcebise phezu kokuthi yibaphi abantu abansundu abesifazana angakhetha phakathi kwabo. Ungamupha waphi amagama? Ungamcebisa uthi?
Ngilamagama amathathu engibona kungabantu abesifazana abamnyama abangenza uvice president bamsize njalo la ku campaign yakhe la kukhetho lwakhe. Oqala ngingathi nguStacey Adams. UStacey Adams uke warunner for igovernor yaseGeorgia, and I think wathola ipopularity eningi kakhulu ngesituation yakhona elwisana lendlela abantu abavota ngayo eGeorgia eyayincindezela abantu abamnyama. I think izinga lakhe lakhuphuka kakhulu ngaleso sikhathi. Owesibili ngingathi nguKamala Harris. UKamala Harris ungusenator khona manje, and uKamala Harris ube yi-presidential candidate laye eyamademokrasi kuma-primary, wasedliwa-ke nguye uBiden. Kodwa ngibona engaba ngumuntu o-right kakhulu ukuthi abe ngu-vice president wakhe, ngumama okhaliphileyo kakhulu oyingcwethu kwezomthetho. Owesithathu ngingathi ngulo umeya wase-Atlanta abathi nguKeisha Lance Bottoms, ngoba naye uthole kakhulu la i-popularity especially ngaso lesikhathi lesi ese-Black Lives Matter, ngoba isteti sakhe laso sike saba lo muntu obuleweyo omuntu omnyama obulawayo lapho ebulawa ngabantu ngababili, and laye usedumile kakhulu wathola i-prominence usengumuntu owaziwayo. So phakathi kwalabo bobathathu uma ngingakhethwa i-one lapho amshu ukuthi ngabe enze umsebenzi omuhle kakhulu.
Umnumzana Dan Moyo isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika. Ukuziphetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Kulabantu abangamachumi amabili lantathu abafunyanwe belomkhuhlane we-coronavirus izolo okubangele ukuthi inani lasebebanjwe isifo lesi eZimbabwe likhwele liye ku-512. Inhlanganiso ye-ZCTU ithi uhulumende kumele aphathe abaqhathi bakwele China abahlukuluza izisebenzi ezimnyama ngesandla esilukhuni. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke njalo kusasa kweze kuseni ngo-6:30. Olivalelisayo nguntungameli Nkomo.